ekhuluma emhlanganweni omkhulu wenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly, uMongameli Mnangagwa uthe amazwe athuthukileyo akumelanga angenele endabeni zombuso wamazwe asathuthukayo. Umnangagwa uqhubeke esithi ubunzima obubhekane neZimbabwe bubangelwa izijezo zomnotho ezethi zivele eZimbabwe, njalo akulalizwe elilelungelo lokutshela leZimbabwe ukuba lenze njani ukuhlonipha umbuso wentando kaZulu. Lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso ezifana lomanyano we-EU, owe-SADC le-African Union zisithi eleZimbabwe kalihloniphanga umbuso wentando kaZulu ngendlela elenza ngayo ukhetho ngenyanga edlileyo. Ingcitshi ezicubungula ezombusazwe zithi amazwi kaMnangagwa aveza sobala ukuba uhulumende kaMnangagwa kafuni ukuguqula indlela abusa ngayo. Ingcitshi yezombusazwe esebenza nenhlanganiso ye-People Power, uMnumzana Pride Mkhono uthi kusobala ukuba uMnangagwa akasoze wafa wavumela ukuthi owakhe umbuso ayisiwo wentando kaZulu.
UPrezi Mnangagwa uhambe eWashington kumhlangano we-United Nations waqhubekela phambili ngokukhalakhala kwakhe ukuthi amazwe atshintshonalanga ekhiphe izijeziso azifake kuye labanye abangani bakhe lalawo asebenza nabo uhulumende kanye nebandla lakhe-Zanu-PF abancindisela amalungelo abantu eZimbabwe. Ukukhalakhala lokhu ayizinto engamsiza nje yena labanye bakhe, ngoba kumele bananze amalungelo abantu njalo benze ukuthi ukhetho leZimbabwe lwenziwe ngendlela esemthethweni ebhalwe ku-constitution nakuma-SADC guidelines. Lokhu balokhu bekwehluleka bekuyela yikho nje sifanele ukuthi izijezo zenotho lezi zizekuyela phambili ezifakwa.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcitshi yezombusazwe ezimeleyo, uMnumzana Nkosana Dlamini othi uMnangagwa kafuni ukulalela loba ukucetshiswa ngamazwe phezu kombuso wakhe.
Ngizananzelela ukuthi ezweni laseZimbabwe akhona njalo la ma-sanctions. Ma-opposition parties avunyelwa ukungena ezitaladeni betshengisela ngamagwaliba atsho ukuthi belwisa kumbe besenza into esenza udlakela bayalisa nangama-sanctions njalo akuthiwa inzalo yasezimbabwe uMnangagwa. Sananzelela njalo o-reform laba ababalisayo eZimbabwe asilabo reform, kanti kuningi amabandla athengisayo ngikhalela eze-reform.
USenator Felix Magalela Mafa uthi uMnangagwa uzenza untando kayiphikiswa.
Umzwazwa ukuba lokhu khala njengomzwazwa iwabaye lifa ikhala njengewabaye. Yikho-ke uPresident Mnangagwa olokhu ekhuluma ngama-sanctions sibona ngani kuqatha ngomunwe. Thina siyazi ukuthi idreyini libonile ngenxa ye-corruption yokutshontsha i-gold saba le-gold mafia nokungalandeli imithetho.
Kodwa obona ngokwethula kwembiko kubandla le-ZANU-PF, uMnumzana Farai Marapira uthi ibandla lakhe liyathaba ukuba uMnangagwa wethule umbiko oliqiniso.
UMnangagwa was very, very correct. The United Nations needs to be overhauled. It is reflective of the colonial situation where they are mastered. We cannot have a Security Council which is not reflective of all the populations of the world. And we cannot have other countries making decisions on behalf of the rest of the world whilst we as Africa have got no input. It does not make sense and it cannot continue. That center cannot hold.
UMnangagwa uhambe leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa kanye labanye abantu bangena imihlangano etshiyeneyo. UMnumzana Whitney Mchivayo, usomabhizimusi oke wamiswa emthethwandaba esethiswa amacala okuqambula imali yokuphehla umlilo kagesi kusetshenziswa ilanga, laye useNew York uthi uyazihambela. Ngimele iStudio 7 iseHarare, nginomnumzana Rosendlovu.